Olamukela emoyeni ngenjabulo nguntungami lenkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Wonke nje okuncedisa abantu bezimbabwe ukuthi ilungelo labo lokuvota lokwazi ukuthi kuvotwa njani libe khona kuqakathekile ukuthi sikubonge khona lokho kuyinto enhle okuyisinqumo secabinet lokuba ngisithi mina i-5,000 lokho iyimali enkulu.
Idale le-cabinet lehlisa inhlawulo yokufinyelela uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota i-voters roll.
Xa kungelatshintshwa khonaphana abade ngesilungu i-secretary form kuzaba nzima sibili ukuthi intambo zombusazwe zinikezwe abanye kumbe ngama-MDC la amabili.
Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ithi inguquko iyadingeka kwezomvikela ngoba iziphathamandla ezikhona okwamanje zisekela ibandla leZANU-PF. Iziphathamandla zeJombe zikhala ngokuhlukuluzwa ngabanakanelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Idale labaphathi ntambo bakahulumende elekhabhinethi lamhlanje lehlise imali emele ihlawulwe ngabafuna ukufinyelela uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota. I-voters roll isuka kunkulungwane phose ezingamachumi amathathu yaya kunkulungwane ezinhlanu kuphela i-5,000. Idale leli linqume njalo ukuthi abantu abalezithupha ezalahlekayo sebevunyelwa ukuthi bayethatha ezinye kungelambhadalo ukwenzela ukuthi benelise ukubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Amalunga aleli dale anqume njalo ukuthi ihofisi kamsitheli kumele ivumele abantwana abalabazali abavela emazweni angomakhelwane abalezithupha ukuthi baziguqule lezo zithupha bathathe ezibapha ilungelo lokuba izizalwane zeZimbabwe ezipheleleyo ukuze benelise labo ukubhalisela ukuvota. Idale leli ligcizelele njalo ukuthi ingwalo zokuhambisa kumbe ama-passports kumele aphume phakathi kwamaviki amane abawadingayo bengaze bahlala isikhathi eside. Incwadi kwezombusazwe njalo engomqondisi wenango umnumzana Efi Dlela Ncube uthi ikhabhinethi yenze kuhle ngokwehlisa imali emele ihlawulwe yilabo abafuna ukubona uluhlu lwamabizo abantu abalelungelo lokuvota. Kodwa uNcube uthi lanxa kunjalo amanye amabandla kanye lenhlanganiso ezizimeleyo kabasoze benelise ukuyithola limali.
Wonke nje okuncedisa abantu bezimbabwe ukuthi ilungelo labo lokuvota lokwazi ukuthi kuvotwa njani libe khona kuqakathekile ukuthi sikubonge khona lokho kuyinto enhle okuyisinqumo secabinet lokuba ngisithi mina i-5,000 lokho iyimali enkulu enxa ukhangela ngobuyanga obukhona elizweni ngokuba singakhangeli kuphela intengo yayo kodwa sikhangele ukuthi eminyakeni engu-33 leyedlulileyo abantu abaningi sebempofu kabasela lutho. Inhlanganiso ezizimeleyo zona lezi eziningi kazilamali yokuthi zikwazi ukuyikhipha i-5,000 yona leyo kodwa-ke hhayi nxa ilokhu isehla kuyinto enhle ebukekayo yona leyo.
Ukhona kungani abantu bemele bebhadale Ncube ukuze bathole lolu luhlu? Kungani lungatshengiswa abantu kungelambhadalo njengoba kulugwalo lwesizwe nje?
Ye, kulapho engikhona yikho ngisithi mina i-5,000 lokho iyimali eningi kakhulu. Kumele abantu bakwazi ukuzuza ilungelo labo lokwazi neziphathelene lezokhetho bancedise uhulumende ukuthi kube ne-free election elizweni ngokuba oyabe efuna lolo luhlu uyabe esenzela ukuncedisa ukuthi hayi phela laba kabekho sebafa, laba kabakazalwa, lo ngubani, lo ngubani, ukuze sonke sincediseke elizweni kube lokhetho olukhululekileyo. Ngokunjalo lelo lungelo abantu bamele balizuze bengabhadali. Asifundeni khona lokho ukuthi i-democracy singayithengisela abantu, amalungelo abantu singayithengisela abantu, kube yizinto ezizuzakalayo kalula nje ebantwini.
esinye sezinqumo ze cabinet lamhlanje ngesokuthi abalahla izithupha kumele bayezithatha njalo akusoze kube lempatalo ukwenzela ukuthi benelise ukubhalisela ukuvota ubona kunceda yini lokho
Yebo kuzanceda kakhulu ngokuba abantu abaningi abalahlekelwe izithupha ngandlela thize mhlawumbe uba nje inkunzi kumbe sayinekhwa izulu kumbe kube njani njani nxa kulesane sephepha kuhle ukuthi abantu babe lelungelo lokuthi bagijime bayothatha lezo zithupha kumele lokho kuhambisane lalokho esithi mobile registration yokuthathisa izithupha futhi ukuze izimotanyana lezi eziyazi ibhodi zibhalisa abantu ukuthi bavote zibe yizo futhi ezithathisa izithupha kulabo abalahlileyo ukuze kuhambisane kube lula ngokunjalo kodwa akufuzanga kuphelele kuphela okhethweni kumele kudlulele ngale kokhetho abantu bakwazi ukuzuza izithupha ngendlela ephazisayo bengavinjelwanga kuba nguhulumende omuhle okwazi ukusiza abantu abadlule phakathi kobunzima konalokho into enhle ukuthi bakubone ukuthi lokhu bayakwenza.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenango.